Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 17 kuzibandlela 2021 u Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Umemetheka okwethusayo umkhuhlane we COVID-19 eZimbabwe. Ukulabo somabhizimusi abakhala ngokuswela incwadi zokuvula amafektali.
Lapha kuvaliwe lapha kuthiwa si-apply izincwadi ziye eHarare.
Abantu abaningi bathi bathole nzima ngesikhathi ilizwe livalwe ngci kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19.
Isimo sibucayi ebantwini abaningi njengabantu esizisebenzayo.
Sokusele insukwana ukuba kugcotshwe umongameli omutsha kwele Melika kulabalandeli bakamongameli Donald Trump. Okubikwa ukuthi bafuna ukuhlasela isigodlo seMelika.
Kumele abantu bafunde ukuvuma impumela yokhetho.
Salethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kulabantu abafika phose amajumi amabili 17 abakulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe. Wathi abedlula amakhulu ayisikhombisa 772 batholakale belegciwane le-coronavirus. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga ophethe njalo uhlangothi lukahulumende olwezempilakahle ephika imibiko ethi izibhedlela elizweni sezigcwele izigulane. UChiwenga wethule umbiko lo esithi kulabanye abantu abaloba amanga ngokwenzakala ezibhedlela elizweni leZimbabwe. Kusukela ngombimbido nyakenye abantu abahlolwa batholakala belomkhuhlane we-COVID-19 sebefika phose inkulungwane ezingamathumi amathathu 26,881. Uhlangothi lolu luthi kunani leli sokwabhubha abafika amakhulu ayisikhombisa 683 kwaphepha abedlula inkulungwane ezilithumi lanhlanu lengxenye 15,872. Okwamanje eZimbabwe selilamaviki amabili liphansi kohlelo lokuvalela abantu ezindlini olwe-COVID-19 lockdown kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Bayakhala abalamabhizimusi ngokudinga incwadi zokuqhuba imisebenzi yabo. Bathi incwadi lezi zitholakala eHarare kuphela. Sixoxe lomunye wabosomabhizimusi uMnumzana Dabengwa Zetsha osehlala kukampani yakhe emelele incwadi yokuthi avule ibhizimusi yakhe kubulawayo.
Lapha ku-George Slundi kwaBulawayo siyenza ngama-fridge, refrigeration and air conditioning.
Yes, sizokuthiwa kuvaliwe ngqi khonapho kuhamba njani?
Lapha kuvaliwe lapha kuthiwa si-apply izincwadi ziye eHarare ukuthi bezame ukuthi besilungisele ukuthi sibe sivula sincedise ngoba thina sikuma-essential ngoba sincedisa ama-hotels avulile i-tourism. So they need us, lama supermarket, they need a refrigeration system. So sivalile kwathiwa si-applyele to Harare, but silapha kuBulawayo.
So bathi indaba bengalinika incwadi leso?
Yikho ngisithi bathi si-applyele eHarare. EHarare yeza siphendule isinike izincwadi zona lezi. So ngingazi iproblem ukuthi why zingayenzelwa khona apha kuBulawayo ngoba wonke 10 provinces ziyenzelwa eHarare.
Kukhanya kuyahlupha khonoko. So alibhadali imali kumbe liyabhadala? Likwenza njalo konke khonoko.
Hayi lapho kuthiwa siyebhadala khona sibe lokuyi-receipt esiya ku-attacha khona esibhadala khona imali ezwayo sibile ukuthi si-apply ukuthi bethatha ama-application ethu.
Kuthiwa imalini njalo ngobani bolako?
Kuyadiphenda bathi khona kuyadiphenda ukuthi ulama-workers amangaki balokuyi-percentage abakuthathayo khonapho abasebe-calculator mina mbhadala about 5,000. RTGS.
Abantu benza njani i-social distancing kule nkinga zonke lezi?
Makunje belandela i-social distance like ama-companies ayabe labantu abaningi. For now, I think they must reduce the number of workers like in a supermarket. They must reduce the number labantu abangenayo bekwanisa ukuba manager. Bengabe baningi endaweni. But manje silohlupho ngamabhasi. Amabhasi ayalokhu ethwala abantu kuphela ozuko labo ayagcwalisa wona lawo amabhasi kuthiwa ethwala abantu ayebegcwele.
So wena khonapho ke izisebenzi zakho zime njani? Zingaphi? Njalo nxa zingekho emsebenzini pho zidlani?
Ziyakhala kakhulu zifona nazo daily ukuthi incwadi ayikabuyini ngoba endlini akusahlaleki indlala. Inyanga sesiyaphela labo bafuze bebhadele ama-renters. I-renters zimanga mphathi. ngoba inyanga iphela ama rentals ama shop afunakala ama salary zabantu afunakala lesikolo lazo bafundisa online bafuna ama school fees abo lawo ngama email bayathumela zikunje kanje
so singathi wena kumele wena uhlawule malini xa sikhangela irent konapho njalo lokuthi uholisa abantu laba imalini ngenyanga
ye laba ubakhola ngama ngezinyanga nyanga lama rentals akhona hayi ngezinkulungwane sibili ziyabiza
manje
hey, sizazama ukuthi sizwe ukuthi sizakhulumisana labo njani ngoba kwenye ishopu sengiyikhiphile impahla zami ngoba ngibona ukuthi irenti yabiza ndimaza.
Umnumzana Dabengozizia ngusomabhizimusi wakoBulawayo. Sixoxelayo ephandle kwebhizimusi yakhe edolobheni leli. Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende. Kusenjalo abantu abaningi abahlala koBulawayo bathi bathwele nzima ngenxa yohlelo lwe-COVID-19 lockdown. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Omunye wabahluphekayo ngumnumzana Nhlanhla Mkhwananzi ohlala eNkulumane.
Isimo sibucayi ebantwini abaningi njengabantu esizisebenzayo ukuthi sizaphila kanjani, ukuthi sizokwenza kanjani ngoba ama shops evalile singasakwanisa ukuthi sithengise. Abantu abaningi vele ngabantu abazisebenzayo. Ikhulumende ngabe yakukhangela khona ukuthi ama shops yebo kavule kodwa i-social distancing ngayenziwa. Amaphoyisa ihambe khangela ukuthi i-social distancing iyenziwa kodwa abantu bezisebenza.
Lokho kusekelwa uNkosikazi Faith Chuma ohlala eNketa 7.
Abantu abaningi siyazisebenza. So nxa abantu sikulockdown so kuba nzima ukuthi imuli ziphile ngoba abantu bathengisa izinto ezichiyachiyene ukuze bakhone ubhadala ama rent lokuthenga ukudla kwabantwana lento ezinjalo. 2 abantwana kabaye esikolo and abaningi sokwenza ukuthi abantwana bagcine betshona bebhema imbanje abafana amankazana vela kusaqedakala abaningi sebazithwala sokuthi noma izikolo zingavula ukuthi babuyele ezikolo abantwana abaningi abasoze bakukwanise.
Umnumzana Khulekani Ndlovu ohlala ePhumula uthi abantu abaningi bahlutshwa yikuswelakala kwamanzi ngesikhathi bevalelwe ezindlini kusenzelwa ukwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19.
Hayi, COVID isithwale senzima sibili. Okunye nje kuhluphayo indaba intuduko lwamanzi nolokuthi akula manzi khopha ngesikhathi kumele sisanitize lezi bhorane zakhona ziyafa. Sendilanga lonke usesibhoraneni ufuwelela amanzi isikhathi sekhefu besesigwana lokhu ungathola amanzi sungahlangana namasosha kube ngokunye.
Unkosikazi Gertrude Moyo ohlala eLobhengula uthi zitholakala nzima incwadi zokuhamba endaweni ezichiyeneyo.
Indaba yencwadi lezi zokuhamba isithwali senzima ndanxa sivelele ludubo oluqondile kunzima vele ukuthi uzuthole usizo masinyane ngendaba yokuthi uhlupho lwakho labe luphuthuma uyahamba ku local police station bafike bakujikelele lale uvele kungacaci ukuthi kanti vele usizo uzaluthola ngapi ngoba nomela kuncedise.
Abezempila kahle baqhubekela phambili becebisa uZulu ukuba alandele iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Udokotela Rogers Magigo uthi kuyanceda kakhulu ukulandela iziqondiso ezethulwa yinhlanganiso ye-World Health Organization.
Kuqakathekile ukuthi sinanzelele ama-rules e-social distancing noma singaze sibe kuma-circumstances anzima ngenxa yokuthi awukwazi umuntu oseceleni kwakho ukuthi ingabe nenjani. Hlala usanitize izandla zakho njalo imask yakho ivale umlomo lamakhala.
Kusenjalo iphephandaba leSunday Mail libika ukuba inkampani yeClosed Clinical Diagnostics Lab ithengisa okungekho emthethweni incwadi zabafuna ukuya kwamanye amazwe eziveza isimo sabo ngomkhuhlane we-COVID-19. Iphephandaba leli libika ukuthi incwadi eyodwa ithengiswa ngamadola eMelika afika $45, i-$45. Kubikwa ukuba omunye wabaqondisi benkampani le ngudokotela Obadiah Moyo owayephethe uhlangothi lwezempilakahle. Waxotshwa kuhulumende esetheswa icala lokulobelana isivumelwano okungekho emthethweni leyinye ikampani okwakumele ithenge imitshina lokunye okuphathelene lomkhuhlane we-COVID-19. Kasenelisanga ukukhuluma lomoyo leziphathamandla zenkampani le akade bengaphenduli omakhalekhukhwini babo. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Sokusele insuku ezimbili ukuthi kugcotshwe umnumzana Joseph Biden ukuba abe ngumongameli wakwele Melika, kulandela ukuphika kukamongameli Donald Trump ukuba wanqotshwa kukhetho olwenziwa ngolwezi nyakenye. UTrump osezadweliswa lidale leSenate icala lokuthotshozela abalandeli bakhe ukuba bangene edale leCongress ngenkani mhlaka 6 Zibandlela lamanye. Kubikwa ukuba uzasuka esikhundleni sikamongameli eWhite House ngosuku kugcotshwa uBiden. Ufisa ukuba avaleliswe ngamasotsha athi kumele afole eveza ukumhlonipha. Abalandela ezombusazwe bathi ufuna umhlaba wonke jikelele ubuke ezakwenza ukhohlwa kancane ngokugcotshwa kukaBiden. Okwamanje kulamasotsha afika inkulungwane ezingamashumi amabili lanhlanu, 25,000, avimbe phakathi laphandle kwedala leCongress lezinye indawo eziseduzane lokugcotshwa khona uBiden. Kusatshwa ukuba abasekeli bakaTrump abahlomileyo bangaphazamisa umcimbi lo. UTrump usanda kwethula umlayezelo wokuthi uzasekela ukugcotshwa kukaBiden loba engasuze ahambe eCapitol okuza kwenziwa umcimbi wokugcoba umongameli omutsha.
Today I am calling on all Americans to overcome the passions of the moment and join together as one American people. Let us choose to move forward united.
Namhla ngiyacela ukuba liyekele ukuxabana, lidonse ndawonye njengesizalwane sakwele Melika. Siza kunqoba konke lokhu njengalokhu esijayele ukwenza.
Baningi abantu eZimbabwe abalandela ukwenzakala eMelika. Omunye wabo umnumzana Joseph Chuma oke wamela iphelandaba mpuphuma edale lephalamende ekubandla leZANU PF.
Kumele abantu bafunde ukuvuma impumela yokhetho noma ingahambanga ngendlela wena obufuna ukubana ihambe ngayo. Yiyo ke idemokrasi leyo. Hatshi ukubana nxa kungahambanga ngendlela yami akuqondanga, akulunganga. Lokho yiko yabe sokutshengisela ukubana umuntu uyabe ungumuntu othanda ukubana into yonke ihambe ngendlela yakho, ungumuntu abathi ngesiNgisi o-selfish. Konokwana akwakhi lizwe, akwakhi simo, kodwa kuyatshengisa ukubana ungumuntu ongasoze wafa wathembekala ngendlela epheleleyo.
Omunye njalo olandela udaba lolu ngumnumzana Sikhumbuzo Mlalazi, umsekeli kaTrump.
Siyakubona ukuxokozela kweMelika. Amerika izwe bevele lona lithi lihamba phambili ngendaba yedemocracy. Kodwa ke thina namhlanje kuyabonisa ukuthi anywhere on planet i-democracy can be tested. Ingathestwa i-democracy ngendlela ehlukile. Sibonile amasosha selale endlini kwezama Senate houses eMelika begade khonoko ukuthi this was a disputed election. So iMelika namhlanje kumele ifunde ikakhulu izwe elifana ne-Africa. Ngo-Africa yizwe nje eliyadividwa yibo lama Americans abantu bamhlophe. Sithi izwe lakithi ele-Africa ngabe nathi liyabona ukuthi ayikho nje into esingatshona sikhuluma ngayo e-America. Ngesintu kuthiwa yomdena ingenwa.
Abantu eMelika sebethwele amehlo bemelele ukubona okuzakwenzakala ngolwesithathu kugcotshwa uBiden. Amabutho amapholisa ensitha labanye abezomvikela sebegcwele ezigodlweni zezabelo zonke kusenzelwa ukuvimba abalandeli bakaTrump abalakho ukuhlasela ngezikhali. UTrump uthi ukhetho lwebiwa libandla lamademokrats akula bufakazi obusekela okukhulunywa nguTrump. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sangena kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unkosikazi Kamala Harris ozangena esikhundleni somsekeli kamongameli ngolwesithathu uzafungiswa ukuba angene ehofisini le Nkosikazi Sonia Sotomayor okudale le Supreme Court. Isiphindela se Johns Hopkins University sibika ukuthi sokulabantu abafika phose izigidi ezilikhulu 95 million asebetholakale belegciwane le COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Isiphindela lesi sithi abedlula izigidi ezimbili sebabhubha. Inhlanganiso ye Center for Disease Control kuzwekazi le Africa ithi sokulabantu abedlula izigidi ezintathu 3.2 million asebetholakale bele COVID-19 wabhubha abafika phose inkulungwane ezilikhulu 78,351. Sokuyisikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lonkosazana Cynthia Dube oyincwadi kwezamasiko esintu. Lapha ke sixoxa ngokukhuliswa kwabantwana. Madube, siyakwamukela kuhlelo.
Salibonani phakazi omuhle mahlaba ezulu. Sizwe sikalobhengula, sizwe sikamambo, bantwana benhlabathi. Ngithi ngiyalibingelela olubingelelayo nguCynthia wazakala njengomadube, kodwa ngumamzila akawulandelwa umagasela intombi emhlophe ngaboma abanye bebahlophe ngokudalwa. Engicelayo yikubana asifundiseni abantwabethu inhlonipho esakhuliswa ngayo thina. Ngiyazi umthakazi wakhuliswa ngenhlonipho enkulu. Aba from 70s kusiya phansi sakhuliswa ngenhlonipho thina, sasikwazi ukuthi umuntu omdala uyahlonitshwa. Kungakhathalekile umzali wakho kumbe kakusimzali wakho, sasibahlonipha thina. Wayekutshaya uma ekuthola uganga, kungabi indaba zalothi ungeke ufike ubike nasekhaya. Kodwa namhlanje isizwe sincane sikhwela sizehlela phezu kwabadala, sikhwela sizehlela phezu kwama-leaders abakhokheli bethu, sikhwela sizehlela la kubana ngubani. Kambe i-social media angivumi.
Madube, umntwana ukhuliswa njani njengoba umhlaba ume kanje?
Umntwana indlela omkhulise ngayo ekhaya yiyo aphila ngayo. Yebo balutshwana abaphambukayo, kodwa kunzima ukuthi umntwana aphume endleleni wena omkhulise ngayo mzali. Yikho ngithi angisola i-social media, ngisola thina njengabazali. Sibakhulisa njani abantwa bethu? Ngo-bundle of joy. Namhlanje nje ngimkhuza angitshele engakudla ngendlala. Namhlanje ngimtshaya agijime aye ngibophisa. Komthwakazi asikuvumi lo, asikuvumi komthwakazi.
Amasiko phela Madube asabalele, manje kumele kwenziweni?
Abakomthwakazi bakhuliswa ngenhlonipho, bahlonipha abazali babo, ababazalayo, abazali babo abangabazaliyo. Wonke umuntu sikhule sikwazi ukuthi ngumzali thina. Ngakho ke bathwakazi abahle, asikhuliseni abantwana ngendlela esiza ijabulela lamasebe khulile abangasoze baphambuke kiyo. IBhayibheli lithi hlonipha ihlolo nyoko ukuze insuku zakho zande. Libuya futhi kuzaga lithi khulisa umntwana ngendlela azathi sekhulile angaphumi kiyo. Singakhali badala kusasa abantwana masebe mosha ngoba sehlulekile thina. Asikhuliseni abantwana ngenhlonipho. Isiko kalibuyele esikweni, abantwana kababuyele enhlonipheni. Njalo singavumeli ukuthathelwa amalungelo ethu singabazali ngabantwana ngoba kuthiwa siyabotshwa. Umntanami ngowama, so mntana epolisi. Asikhuliseni abantwana bethu ukuthi singabi lamahloni kusasa ngabo. Ngiyabonga.
Namhlanje sixoxa lonkosazana Cynthia Dube, ingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi uSeni Sfanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje ubusihlwa. Ngiyathemba njalo ngiyakholwa ukuba iNkosi ibilani kuleli vikele edlulileyo.
Usiphatheleni namhlanje?
Ufuna ukukhangela amandla elizwi likaNkulunkulu empilweni zethu. Mbala lapha kumaHubo 107 ivesi ka-20 ithi yona yathumela ilizwi layo yabasilisa yabakhulula ekubhujisweni. Ngiyakwazi ukuthi kathesi ngesikhathi se-COVID bakhona abangezwa kuhle emzimbeni. Ngifuna ukukhuthaza namhlanje. Ngiyakwazi ukuthi abantu bebenikana amacebo, abanye besithi hayi ubofutha ubowenza lokhu lalokhuyana, abanye njalo besiyabona odokotela. Singaqhubekela phambili senza konke, kodwa nanku lapha omunye umuthi oqakathekileyo, ilizwi likaNkulunkulu. Mbale lapha kuSalm 107 ivesi 20 ithi yona wathumela ilizwi lakhe wabasilisa wabakhulula ekubhujisweni. Kuthi ukuthi uNkulunkulu ilizwi lakhe lele silalo esilibalayo emabandleni, nxa ilizwi likaNkulunkulu ulibala kumbe usizwa omunye umuntu elibale lithumayela, liletha ukuphiliswa, liletha ukusiliswa, liletha inguquko emzimbeni yethu lasemphe emphefumulweni wethu. Abantu abaningi xa sikhangela ilizwi likaNkulunkulu sijayele ukubona amandla alo nxa iguqula umphefumulo womuntu. Yikho kokuqala umsebenzi ilizwi likaNkulunkulu eliwenzayo. Kodwa kulento yesibili ilizwi likaNkulunkulu elimsebenzi eliwenzayo nxa lisiza kithi. Lokho kwesibili kho engifuna ukugxila kikho namhlanje kho engikhuluma ngakho ukuphiliswa komzimba. Singakhangela ku-Isaiah 53. U-Isaiah uyachasisa kabanzi uthi yena lapho uJesu elenga esiphambanweni wayethwele izono zethu zonke, kodwa kwesibili wayethwele yonke imikhuhlane yethu. Ebese sithi yena u-Isaiah ngemidwa yakhe siyaphiliswa. UJesu kuthi ukuthi ukutshaya kwakhe bathi bona abembali ngemuva lapha etshaya khona kwasokunjengomfolo lapha umuntu adelima khona. Ngakho-ke ilizwi likaNkulunkulu lithi lona uJesu elenga esiphambanweni elezilonda. Ngezilonda zona ziyana uJesu azitholayo yizo ezaletha ukuphiliswa lokusiliswa kwethu. Kuthi ukuthi nxa ngakukhangela ngale ndlela wena wasiliswa 2000 years ago lapho uJesu ethwele izono zakho, lapho uJesu ethwele ubuhlungu bakho. Kuthi ukuthi layona iCOVID-19 wayithwala njalo uyakwanisa ukukuphilisa. Ulwazi olwaziwa ngabodokotela ukusiliswa kuvela kuNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu ngamandla akhe angake sachasisa uyabuya njalo phansi yena afika silise umuntu, umuntu aphile. Ilizwi lakhe liyakhuluma kuJakobe lithi lona nxa ukhona na ugulayo phakathi kwenu, biza abadala bebandla bembeka izandla, umkhuleko wokholo uzamphilisa. Kuthi ukuthi uNkulunkulu ukubekile elizwini lakhe ukuthi uyasenzela zonke ezinye izinto, kodwa inye into eqakathekile asenzela yona yokusiphilisa. Ngiyakhumbula lwana umama owayelomkhuhlane wokopha. Ilizwi likaNkulunkulu lithi wathatha imali yakhe yonke yaya ezinyangeni, yaya kubodokotela, yenza yonke into ongayicabanga ukuze aphile kodwa akazange kuthole. Kodwa wathi lapho ebona uJesu wathinta-ke ilembu uJesu ayeligqokile, izembatho zikaJesu, wathola-ke ukuphiliswa. Amandla kaJesu akhululeka abemsilisa ngenxa yokuthi uNkulunkulu uyasilisa abantu bakhe.
Akuyiphethe mfundisi.
Funa ukuthandazela wonke umuntu ongezwa kuhle, wena onzwayo kathesi kumagagasi lawo, yathandaza ngegama likaJesu ukuba lumkhuhlane ongabe ukubambile kumbe isifuba kumbe yi-COVID, namhlanje siyathandaza ngegama likaJesu, thola ukuphiliswa, thola ukusiliswa, usukume lapho lele khona ngegama likaJesu Kristu. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi useniSibanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungameli Nkomo. Sokwisikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingale tshona njani mthwakazo omuhle zimpapo muhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama nguMike Hobe. Namhla kuhlelo siloma Wiza, umculi womdumo weKwaito wakobulawayo. Sixoxa ngengoma yakhe ephume ngoDisemba engaphansi kwesihloko esithi 21. Asizweni ingoma le ngamafishane bese sixoxa loma Wiza. Ngelubono 21 u2021 ingoma kaMawiza 21. Mawiza, ngiyakwamukela kuhlelo, awusitshela okuningi mayelana ngale ngoma.
U21 ingoma yami ephume last year ngoDisemba, ingoma ebengisebenza lomuyi uKelvin lapho ebesikhuluma ngokuthi sifuna ukubona u2021. Sonke siyazi ukuthi u2020 has been a hectic year. So ibiyingoma nje athi simotivate sikhangelele u2021 ukuthi u2021 yena ube ngomnyaka ohlukene lo2020.
Eish. And like uKelvin akasafikanga kumnyaka ka 2021. RIP Kelvin.
Mawiza, uyasho ukuthi belikhangelela ukumotivate abantu. Wonke umuntu olalela lengoma kukhona na okumele akufunde.
Uningi ongakufunda ngengoma leyo 2021. I-COVID-19 isifundisile ukuqhakathwa kwempilo, ukuthi njengabatsha uqhakathekile njalo ukuthi si-appreciate i-life. Isifundisile njalo ukuqhakatheka ukuthi sibe sichekana njengabasakhulayo, sichekana sizimuli singabangane. Into ebesizicabanga sibhala ingoma leyo 2021.
Hayi, siyakuzwa Mawisa, wothi ngikubamba umlomo kancane. Zulukandaba, asizweni ingoma ka Mawisa u-21.
Kulamanga, bizi zonke zilamanga, i-lockdown, yilamanga, i-COVID, yilamanga, 2020 kulamanga, bizi zonke zilamanga.
Hello bonu 2021 ingoma eka Mawiza. Mawiza ukhangela ukwethulela uzulu ingoma ezintsha na kulomnyaka.
Sengisebenza i-album yami yesibili Ulast Number 2. Last year umnyaka uqala bengikhiphe i-album yami yokuqala Ulast Number. So siku lockdown lapho ngijoyine studio anzama ukupheka idlalade elingcono, nzama ukupheka idlalade elifundisayo. So ngingathi ya uZulu ekhangelele i-album kubo media.
Isikhathi sesesifike kumangoyi, gqiba ingxoxo, phosela amazwi akho okucela.
Abafisa ukundandela ukulalela ingoma zami. Ingoma zami zikhona ku-iTunes, zikhona ku-Spotify, zikhona ku-Amazon, la ku-YouTube ama-videos akhona, ku-Twitter it's @MawizaZim, ku-Instagram it's @MawizaZim, ku-Facebook uMawizaZim.
Silukandaba, sithanda ukubonga uMawiza, Wiza ngokungena kuhlelo, Mr. Khuluma isikhiwa nge-vernacular la. Silukandaba, silugqiba lapha uhlelo lwabatsha, lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo uhlelo lwabatsha lwe-Big Connection ngolwesibili lapho sikhangela okwenzakalayo elizweni okumayelana ngokumemetheka kwegciwane le-coronavirus olebelisayo. Ngenjabulo, igama lami nguMaikoke, mthwakazi omuhle, zimpapo omuhle, sohlangana ngolwesibili. Bye bye!
A smokehouse, a cafe, a hut, a display, a vista, a ticket, a teacher, calling, copeling, let them so burn in picture. Ow!
Mike singagqibi uhlelo lwalamhlanje wothi sikhangele ebeselazo umemetheka okwethusayo umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe ukulabo somabhizimusi abakhala ngokuswela incwadi zokuvula amafektali. Abantu abaningi bathi bathwele nzima ngesikhathi ilizwe livalwe ngci kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Sokusele insukwana ukuba kugcotshwe umongameli omutsha kule Melika kulabalandeli bakamongameli Donald Trump okubikwa ukuthi bafuna ukuhlasela isigodlo seMelika. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, olivalelisayo ngoGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.